So we seek a descend of a VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izolukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-9 enhlangula 2024 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni lamuhla evela kwele Russia, lapho afike wasola amazwe angomakhelwane esithi ambambathwa ngelemelika.
Abacebisi labo kabawazi umsebenzi baba, ngoba ngakunjani bekumele inkokheli bayihlomise bayinikeze amagama ilolonge inkulumo kube kuhle lanxa kulo dweshu phakathi kweZimbabwe leZambia. Udweshu loluyana bekungamelanga luqhamuke eRussia.
Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi uphinde waphosa waquleka njalo emphakathini izolo, okuveza ukuba usebenza nje isimo sempilakahle yakhe sibucayi.
Yikho kungihluphayo ngoba abantu bakubona bayakwazi santu abantu hluthwa kuyilo fana nomnangagwala enjala kulo mkhuhlane anawo lothiwe ngabonke boyithile abantu abantu akekho phakathi kwabo ophilileyo.
Kwezabatsha lamuhla sixoxa lo Nkosazana Emily Ncube ophathisa abatsha kwelegweru. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni lamuhla evela kwele Russia, lapho afike wasola amazwe angomakhelwane esithi ambambathwa ngelemelika. EleZimbabwe lisale selilesizungu. Esehla endizamchineni Mnangagwa uzichaye isifuba esithi nguye yedwa odabuka kuzwekazi le-Afrika obemenywe ngumongameli wele Russia uMnumzana Vladimir Putin. Kodwa iningi lisole amazwi awethulele uPutin esola eleZambia leMalawi athi aqhelisa injongo zelemelika kusigaba sezwekazi leAfrika. UMnangagwa uphinde waqhamanda lapho ebuzwa ngokuthi impisi zijeziswa njani, yena wathi zivalelwa ezihonqweni engazi ukuthi kukhulunywa ngabantu abayizitha. UMnangagwa ubikwa esebenzise indizamchina yokweboleka ebhadalwa imali ezinkulungwane ezingamadola elemelika afika phose amachumi amabili US$18,000 ngehola linye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe uMnumzana Jethro Mpofu.
Makuvakatshelwana kanjani amazwe kuyabe kufunakala idiplomasi, ipolitiki leyani yokukhulumisana lokwakhisana lokubumbana lokwenzani konke. Manje maso kuzothukwa abanye kuthwenza impisi njalo akhulume kubi ngenkokheli yelizwe elingcelelane layo, ilizwe elelembali ende lelizwe leZimbabwe langesikhathi sempi yenkululeko. Kusuka kube yikwahluleka lokuyana ukuthi kathi uzadiliza njani kumele wakhe, uzahlukanisa njani abantu kumele ubahlanganise, uzathuka njani wena kumele lolo ngenkulumo kusetshenzelwane. Ngikubone mina ngathi kwahluleka kupolitiki lokwani.
Kuyini okungabe kwenzakele? Uyehlulekile yini ukuthi abamcebisayo bamcebise kuhle, kumbe vele labacebisi labo abazi umsebenzi?
Abacebisi labo kabawazi umsebenzi baba, ngoba ngakunjani bekumele inkokheli bayihlomise bayinikeze amagama ilolonge inkulumo kube kuhle lanxa kulo dweshu phakathi kweZimbabwe leZambia. Udweshu loluyana bekungamelanga luqhamuke eRussia, bekungamelanga luvele egcekeni. Labacebisi labo bayehluleka ukuyibonisa inkokheli ukuthi hayi kukhulunywa kanje kukhulunywa kanje, loba zikhona ezinzima ezangemuva kumelanga ziphumele bandla. Ingubo ezingcolileyo nasezixhaywe bandla kuyabe sokwehlulekile ukuthi ababusi babuse kahle njalo basebenze kahle. Kuyadanisa ngoba kusho ukuthi budlelwane phakathi kweZimbabwe leZambia kuzoba buhlungu, kuzoba lodweshu sibili olunzima oluyakwenza ukuthi impilo khonapha emazweni wonla ingabi mnandi.
Asithi ngamazwe amanye angani alo ndlela ehlukeneyo ukubusa, ubona ungani obengaxotshwa umsebenzi ngubani la?
aye nomnumzana ukhanya ongathi aye emsebenzini akaphathanga kahle endika khulu esingakubona ukuthi kubacebisi lapha simbona phele ehamba labo thivayo ehamba nabanye abantu abangazakaliyo lokuthi bakhethwa ngubani lokuthi bafunani duze kombuso mhlawumbe yikho kwenza ukuthi inkokheli le ingabi nemibono egcidileyo kungoba abantu exoxa labo abantu abayisekeleyo asibo bantu abawufundelayo umsebenzi njalo asibo bantu abawuqhashelwayo umsebenzi ngabangane nje amabhoxongwana labanye kule nkinga khona phane kuthini kathi indlebe kamkhokheli ikuphi ulalela bani uzwa bani yikho phela okwenza umsebenzi ungathi uyamehlula njengoba kunje ungakuthi uvakathele ilizwe elingangerussia kuyikuvakasha okuphezulu kangaka ubuso siyakhuluma ngesinyeyo ukhulume ngodwethu njalo uhlambaze yikwehluleka lokhuyana yikuba isahluleki lokhuyana
yona imali esetshenziswayo sizwa kuthiwa usebenzise indizamtshina ebhadalwa imali engange 18,000 US dollars ngehola linye. Ukubona njani?
Yebo, yibo ubuchapha phela bombani ukuthi kuyalanjezweni. Abantu bayahlukumezeka, umnotho uyanyekinyeka, esikoleni kunzima, esibhedlele kunzima. Lasempilweni zabantu ezindlini kunzima, kodwa nansi imkhokheli iphapha ngemali engaba izigidi lezigidi lezigidi ebezingalungisa izibhedlela, zilungisa izikolo, zilungisa imigwaqo yabantu lokuthi umnotho nje onlolingeneyo uyafika ezakhamuzini.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lelunga ledalela Central Committee yebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma njalo omela isigaba sephelandaba chabalala edalela eParliamente.
Okokuqala umongameli ubhizi ezama ukubana ahuge wonke umuntu ongabafuna uba nobudlelwane lathi esifuthi ngesingizi i-engagement njalo le-re-engagement okutshengisela ukubana labo ebesingazwelani labo esake sazwelana labo kudala kunesifiso njengelizwe lakithi eZimbabwe ubana sizwelane lo muntu wonke singabi lo muntu ongabe eyisitha kithi yikho kuthiwa kona living no one and no place behind ukutshengisela ukuthi asifuna ukuthiya umuntu njalo asifuna ukuthiya indawo emuva ekuthuthukiseni ilizwe lakithi. Ngakho-ke umongameli lokhu akwenzayo ukwenza ngenkumbulo yona leyo ekulungisisa ubudlelwano bethu lamazwe nje jikelele wonke leyo empisi nxa ungakunanzelelanga njengoba bebekhuluma in parables la ukuphendule futhi ukudle in parables bana hayi thina ezethu sizigcina kuma game park ethu ngacho nje kulinganise lokuthi khonoko ngabe kutshiwo khona ngale lakhonoko kungaqathekana ukubana vele izinto ezingamelanga zihlale emphakathini zimele zidingele indawo yazo lapho ezihlala khona. So akula ukuchamanda angabe ekwenzile uphendulela-ke in parables njengoba nje udaba lwakhona belufakwe in parables.
Abanye bathi ihambo zikamongameli ikucitha imali nje kuphela ngoba kusetshenziswe inkulungwane lenkulungwane zemali eyokuphapha okuthiwa yi-rental indizamtshina lezi azisebenzisileyo bathi kuchaphaza imali. Ukubona njani wena lokho?
Nxa ufuna ukwenza imali ufuze ukhiphe enye imali ukuze uthi uyenze enye imali. Akula ndlela, akula mhlolo ongenzakala ubana uzihlalele nje ubone ususenza imali ngaphandle nxa uzosebenzisa izinyoka lokunye okunjalo okubisa imali. Kodwa even lakho khonoko futhi ukuthi uze ube layini lokaleyo uyabe usebenzise imali ulanda lapho kulabo abakwenzayo khonoko mhlawumbe labo bekuhlawulise futhi ubana usuthola inyoka ezakwenzela imali. Ngakho-ke akula nto ongayenza engawunika imali ungakhiphanga imali. So umuntu othi umongameli nxa ephuma esiye emazweni lawa udlalisa imali ngumuntu nje ongafuni ukubona intuthuko ukuphumelela kwelizwe lethu leZimbabwe ngoba andubana ukuthi sithole ukudlelana nokusebenzelana labanye abantu kusafuze kube khona ukuhambelana lokukhulumisana ukwenzela izinto ziyenzakale. Ngakho-ke suka usukuma kwamongameli phuma esiye endaweni ezijijiyeneyo kumqodo ngoba yikho okuzavula amasango okuthi sikwanise ukubana siyenze amabhizinisi lamanye amazwe khonokho okutshiwo ngebala lokuthi engagement and re-engagement ukuvula amasango, ukuvula izimabu bana kukhululeke ukuthi sisebenzelane labanye abantu.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga ledalela Central Committee yebandla lezanu PF njalo emela isigaba sephela ndaba chabalala edalela eParliamente ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uphinde waphosa waquleka njalo emphakathini izolo. Abanye abathi kuveza ukuba usebenza nje isimo sempila kahle yakhe sibucayi. UMohadi oleminyaka yokuzalwa eyisikhombisalane engamachumi ayisikhombisalane 74 uke waqaleka kunsukwana ezedluleyo esemphakathini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Into njengale into emangalisayo kakhulu ukuthi abantu abanjengalabana bayabona phela bangabantu abaphuma besiya kwelatshwa kwamanye amazwe bebuya besenza kanjalo, kodwa iqiniso likhona ukuthi impilo yabo bona ngokwabo abaphilanga. So into eyisimanga ukuthi kathi kubangelwa kwenye ukuthi umuntu uma ebona impilo yakhe ingabanga kahle aqhubeke esebenza phambi kwabantu esezinto njengalala, angase isimanga sesenza ukuthi bangadatha umhlala phansi baphumule nje bathiye lokhu, ngoba isikhathi sesiside esebenza uMohadilwana sesiside isikhathi bese uhulumende obani ngangumuntu nje ocabanga ngawe uyathiya lokho ngoba uyaziyangisisa nanga ngakuthi akuvezwe into njengalezo phambi kwabantu.
Isikhathi esikhona kathesi sokuthi sizafika isikhathi sokubana umongameli Emmerson Mnangagwa achiye isikhundla ngoba amahlandla kamabili asenele, ubona engaphiwa yini isikhundla thi ekhanya engumuntu ozigulelayo?
Amathansi wothi akhokhele izwe mancane kakhulu loba nje ngaloba kuthiwa ngumuntu osithi uphilile uziphilele, wona amathansi angikhona abe mancane ngoba iqiniso likhona ukuthi i-unit le abayisayensi abayenzayo ngo-1987 ilisehla ngothi noluyi-1. Umuntu omele akhokhele ilizwe uyakufana ukuthi abe yi-former member ye-ZANU-PF, i-ZANU-PF yakuqala yakudala ekamgabe lana yama-80. Laba bantu ababuye bezojoyina i-ZANU-PF bebuya kwi-Inter Court bevela kuZaphu, ungathi akubonakali mauntu bangaliphatha ilizwe bangaliphiwa lawo mandla bangaphiwa odwa bakhokhele ilizwe. Nakhona kathi esize ngoba sizabe kukhuluma kakhulu ngokuthi uthi uyengwa nguyomfana ntabe ngu-vice president, bese sithi ke thina manje nge-scenariority ekhona uthi uyengwa yesu ngu-vice president kodwa-ke bathi bakhala ntabe ngu-president uma Mnangagwa ephuma, sesithi nange-scenariority ebikhona uMohadi bephambi. So kuyisimango kanti kathi kubangelwa kwinti ilizwe ukuthiwe liphathwa ngabantu ababekuzanu ukuthi yakudala kodwa kuthiwa kuneyinto akhona, amboni leyo chance angayithola lesi kumelani lokuthi uphilile owakaphilanga kodwa angeke bamphe leyo chance.
Manje ngokubona kwakho kuyaba kumele yini inkokheli enjengaye uMohadi iveze ukuthi hayi mina ngilesifo bani emphakathini njengasikubona kwenza kwamanye amazwe?
Ye, kufanele kwakhawunti akuveze ebantwini noma engakuvezanga kodwa achiye umsebenzi, kodwa-ke mayethe engakuveze ebantwini bekungaba lula ngoba sikhangele umuntu njengouThokozani Khupha engu-vice president be-MTC wawuveza khonokho ukuthi yena ulo mkhuhlane othile omhluphayo abantu bamsekela ngemthandazo wamfika lakulalokuyana, ngoba imikhuhlane yonke yadalwa phela noma ngabe umkhuhlane ozicazi noma umkhuhlane wani akaphume egcekeni athi nginalokhu yikho kungihluphayo ngoba abantu bakubona bakwazi bantu bantu hluthwa kuyilofana lomnangagwa lenjela kulo mkhuhlane anawo lothiwe ngabonke boyi-3 abantu abantu akekho phakathi kwabo ophilileyo. Uthiwe ngeminwe yakhe yavuvuka iyesabeka umnangagwa layo ulokunye okungathi angizwiseki ngaye bonke baya.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jays Simanampofu olandela izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Tabuka Ncube.
Siyalambela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo kaNcube. Namhlanje sixoxa loNkosazana Emily Ncube ophathisa abasakhulayo eGweru.
Ngiyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli. Ngabona ukuthi kakhulukazi abasakhulayo babesenhlizweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi ngingalami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizinisini abo ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo ukuphakanyiswa kwamabhizinisi abo abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani bayenzani njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa abasakazi kabanaki kakhulu abasakhulayo laba bagijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala so ngabona ukuthi hhayi indaba le ngiyaqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni emagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwaba ukungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatelizindaba. Kwangani kwakubahlupha kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiproject yesikolo yini le oyenzayo. But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani. Umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings, ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Bayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala. Ukubhadala abanye abasebenzi bami angizeli izindaba kwakungelula even lakathesi akukho lula but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli izindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayitshiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi uphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazi okukuwisela phansi, kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhliziyweni yakho, yiba nesiqiniseko wena ngokwakho ukuthi usufuna ukuqala impilo entsha uyiqala njani. Ende futhi uma ufuna uyiqala ibhizinisi ungesabi ukuqala, ungalaleli amazi angalunganga ende futhi angakuwiseli phansi. Uma mina ngikwenza lawe ungakwenza.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalandaba lubizwa ukuthi The Wardrobe Magazine anganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguTabaka Ncube.
Siyabonga Taboka ukakathesi ke sizwe ukuthi uGibbs Dube usiphathelene.
Kuza masiko zulu kandaba namhla ke silenduna uFuyana khona ngale ke eKhezi baFuyana sakwamukela kuhlelo kwakho.
Sawubona
mina. Yes, so siyabona ukuba kulomcimbi omkhulu kakhulu elawenza ngeviki ephelileyo. Kambe wajoba kuhle njalo kambe abantu amasiko babona njani?
Ngicabanga ukuthi kwaba ngaphezu kwalokho esasikhangelele ukuthi kuza kwenzeka. Umcimbi waba mdibili wagcina ususigabhela kwezinye indawo. Kodwa injongo okuvele kuyiyo eyamhla wosuku yafezeka ngendlela eyisimangaliso. Abantu bakithi bayakuthakazelela ukubona okwakusenziwe endulo, njalo nabantwana bayakuthakazelela ukufunda ngalokho okwakusenziwe endulo. Konke lokhu kwakubonakala ngendlela abantu abeza ngayo okungasimuntu kwakuyinhlabathi. Ngaphandle kwalokho, nalokho okwakusenziwa ngabadala ababezile ababesitshengisa khona, nabantwana ababezile ababesitshengisa khona, mhla wosuku waba kuhle ngendlela eyisimangaliso.
Yes, ngathi ke ongabe kwavezelwa abantu sibili ongabe kwavuselela amasiko ngabe kuyini nduna Fuya?
Ingaye ngibambe into eyodwa kodwa ngibona into zakhona ziyasebenzisana ziyangenelana. Okokuqala, abantu bathakazela nje ukubona amakhosi akithi engeniswa enkundleni ehaya zimbongi njengalokho okuvele kusenzeka kudala. Kungasi imbongi nje kodwa kulibutho elakithi khonapha esizweni samaNdebeleni. La imvunulo okwesibili, imvunulo egqokwe ngabantu akenki inkale ngale butho imvunulo yayigqoke libutho yayimvunulo eyayinhle njalo eyayisikhumbuza ukuthi vele endulo sasiphila ngayo ubuhlobo bese kusiba imvunulo njalo eyabantu ababezile ababekhona abantu abadala angisakhulumi-ke ngabantwana abantwana bona ngicabanga ukuthi yibo bahamba phambili kwedlula abadala kade abadala kwesasikhanele ukuthi bazafundisa abantwana
singazibe waphumelela kakhulu ngokubona kwakho
ye waphumelela sibili ngendlela eyisimangaliso yebo phela angithi oluhambayo yilo oluqhubekayo kukhona lapho esasenza khona amaphutha esikhangelele ukuthi ngensuku ezizayo sikuqondise ngoba sikhangelele ukuthi ngemva komnyaka siyenze umcimbi ozabe ungesigaba kuphela uyabuyi yilokhu uzayishifulana culture festival so sicabanga ukuthi amaphutha wonke esawenzayo yiwe sathi sizame ukuthi siwalungise sinxa sesikhangela phezulu sesilungisile okwasihluphayo mhla wosuku
ye akubhalela isiZulu utsho-ke ngokuqatheka kwamasiko esintu ba
ye ngathi kibo bonke abalaleleyo nalaba abazakuzwa ngabanye abebelalele ukuthi isizwe sonke asikho isihlahla esingamila komathelwane kodwa sona singesenext door nxa ungasithelela sinext door asihlobisi umuzi wangekhaya asihlobisi umuzi wakomakhelwane so sithi thina wonke umuntu abuyele emasikweni akhe isiko yiyo insika yempilo yethu kuningi okwenza ukuqoqa abantu nxa abantu belandela amasiko abo ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi elingiphe sona njalo langomango ofanele uhanjwe kuzabonakala kusiya ngesikhathi ukuthi amasiko aqakatheke okungakanani ngoba into eziningi siyazigwema ngawo amasiko siyadumisa abantu bakithi sikubonga futhi lokuthi leza njengoba sasilimemezile leza ngokuningi laze lasigabhela kodwa-ke kuhle khonokuyana ngoba vele siyakwazi ukuthi nxa into isaqala abantu baqala besasebunzimeni kodwa nxa kusiya ngesikhathi kuzakuba ngcono siyadumisa
ye leyo-ke nginduna uphuyane khona ngale-ke ekezi ngilethemba lokuthi sihlanganise ngamaphiliyo njalo ngeviki ezayo olivalisa ngenjabulo ngumthebo ozithembayo ukip stube lilale zulukandaba
siyabonga Gibbs Dube le balaleli iStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zinti Mkandla.
Sanibonani izihlozi inkosi ezithandekileyo. Sibonga umusa kaNkulunkulu ngokusigcina ngaphakathi kwengxaki esihlangana lazo ngamunye ngamunye ngempilo zethu lapho esikhona. Namhlanje ke sivuselele umoya ngokukhangela isifundo esiyasithola ngokuloba kukaPawuli elobela ibandla laseKorinte okwesibili abaseKorinte besibili isahluko nesesihlanu indima yamashumi amabili abaseKorinte 2 isahluko 5 verse 20 kufundeka kanje ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanencenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Indaba le ungayikhangela kahle ithi abantu kumele baphile impilo eqondileyo enhle efana laleyo mpilo efuneka phambi kaJesu Kristu noNkulunkulu Baba. Ngithi mina ke kwasekuqaleni nxa sihlezi emndenini yethu yiloo lalowo ufisa ukuba ngabe umndeni wakhe uba ngomuhle ophumelelayo ogqoka kuhle odla kuhle olala kuhle othola zonke izinto ezenza impilo ibe ngcono. Kuqakathekile-ke lokho ukuthi sikunanzelele ukuthi akula muntu opheleleyo othanda ukuphila nzima. Nxa sizalwa sizalwa emndenini eshiyeneyo lowo lalowo osemndenini wakubo kukhangelelwe ukuthi ancedise aphakamise lowo mndeni ngobana senelisa mhlawumbe ubana awusize. Kungasikho ukusiza nje ngezinto ezibonakalayo ezibambekayo kodwa ke kuyasiza ke la ukuthi lo osemndenini ngokuziphatha kwakhe awuphakamise lowo mndeni ngoba nxa engasawuphakamisanga kwesinye isikhathi wawuzwa abantu bethi ngumntakazi bani banyana kanti lalowo zibani banyana ube ngekho lapho usenziwa kumbe ukhulunywa lokho okungayisikho abesethelela-ke ihlazo umndeni wonke. Bakhona abantwana lathi abadala sake sazalwa singabantwana ekukhuleni kwethu esasisenza izinto ezingayisizo umntwana nxa ezelwe emndenini kumele kubonakale ubana uphuma emndenini onjani esakhula esesemncinyane yebo kambe kuyaphunyuka abantwana bayahlamuka njengoba lathi abadala sesibadala mhlawumbe sake sahlamuka saphambuka endleleni yabazali kodwa kakutsho lutho lokho ukuthi siphambukile sihlamukile silokhu siyingxenye yalowo mndeni yikho uPaul lapha uyakhuluma uthi labo ababizwa ngegama likaKristu kabenze izinto eziyizo ngoba bangabameli bangamanxusa kaKristu uKristu kabonakale empilweni zabo nxa ungumntwana ungumuntu uzelwe emndenini hlala phansi uzinuke amakhwapha uzasolwa wena usolwe kuze usolwe lalapho uvela khona labangelani lalokhu okwenzayo ngobana uvele uyingxenye yalowo mndeni abantu nxa behlezi bekhula lemzini yabo abafunde ukwenza izinto ezinhle nxa izinto ziphambuka endleleni umuntu kahlale phansi azinuke amakhwapha azibuze ukuthi kambe lokhu engikwenzayo kufanele yini abakithi engibamelayo njengoba ingxenye yomndeni yikho ke abantu kumele bakwazi ukubuyisana lalo owabaletha emhlabeni kuqalise emndenini kuye phambili asikhuleke baba thixo yenza ukubana sibe babafanele ukubizwa ngemndeni yakithi nxa sesithe sabuyisana lawe ngegama likajesu ngikhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga Ntungamile kwezemidlalo odlalela amaqembu abalisa elewange kanye lele Highlanders uNqobani Sangweni ukhuthaza abaphethe imidlalo wenguqu ukuba bengakhohlwa abasakhulayo abasemaphandleni intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenzelo Sangweni ekobulawayo
uSangweni uthi kumzisa ubuhlungu kakhulu ukuba yesilela imizamo yokudinga abadlali abanetalenta lokudlala umdlalo wenguqu endaweni esemaphandleni.
Njengayitsho kula matalenti kakhulu emaphandleni ngayo esavelela khona ematopo felafuswe ever so amascouta ahamba ematown ngesiqiniseko sokuthi abantu asebadlala ibhora kakhulu bayakwazi khonokho ncela lihambe emakhaya liyebona italenti umntwana osekafusa ubonwa mbani umntwana osedingwa ubonwa mbani umntwana osenkayi ubonwa
uSangweni uzalelwe esikolweni iHarare ngomnyaka ka-1983 mhla ziyisithupha insukunyaka kaNhlangula uqale ukudlala ibhola elokitshini leMfakose okuyilapho afunda khona eMfakose 2 High
sakhulela emfakose ku-16 yanga close then I've met my friends okama billiard ngakhula labo semkomponi I've met otenja fourpence I've met oclayton kadura ucoach memorusha romos chunga then sasidlala esikolo sethu vele sasingesebhora emfakose 2 high then ngadlala kakhulu emfakose 2 high ngasengicina mina sendlala ku-Effort Cape division 1 ngasengisuka ngokuhamba kokuhlala sasesihlala ngapha ematopo eklasini likababa
kuthe ngemva kokuba kuye ematopo uSangweni udlalela amaqembu abalisa ele wange iShabani Mine iUnderhill iForbes and Thompson kanye lele Highlanders lona lidlalele ngo-2009 ubonwe liqembu leDynamos elasesouth Africa ngesikhathi edlalela iqembu leHighlanders kodwa kwehlule ukuba edlala khona ngoba esehlutshwa lidolo ukuthi ule nhlanganiso ehlose ukufundisa lokulimukisa uZulu wasemaphandleni eyayisebenzisa ukudinga abadlali abaletalenta
kule nto engiyenza ukuthi iSangweni Foundation Trust eyokuhamba emakhaya kancoba Sangweni ukwenza ama awareness ngithi as campaign bese ngihamba ngikhetha ngibe lo guest of honor eg ngithatha uRonald Sibanda as a guest of honor ngimfa khona phana ngithi ngicela ungangelele odlala kuhle kumithi ebese ngimthatha ngumsayini under Sangweni Foundation Trust ngihambise kumathim ashotayo
phezukalokho uSangweni umsekeli kamqeqeshi weqembu leJordan Sinothi elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League uthi isifiso sakhe ukuba yenze izifundo zokuqeqesha aze yathole isithupha sikaCAF A imele isibe 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.